Nxa sibona abantu basemasontweni bekhuluma ukuthi kulenkinga, kumele silalele. Ndimbona lomhlaba wonke ulalele manje. Umhlaba wonke amehlo avulekile akhangele ngathi khona leZimbabwe ukuthi ngoba kulenkinga ezinkulu. And impendulo yeZANU-PF emachurchini ayithabisi bantu abaphandle, ayithabisi izizalwane zeZimbabwe, ukutshengisa ukuthi hatshi kulenkinga. Ndibona iSouth Africa kungangcono ingenele ngokuphangisa. Iqula leli leSouth Africa sekumele libuyele liyekhuluma lalabo elingakhulumanga labo ukuze iZimbabwe iyenelise ukuthola isolution yalokho okwenzakalayo.
Inhlanganiso zamalungelo lezabafundisi lozulu jikelele abantu abanengi bathi kumele kube lokukhulumisana eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi zikhona inkulumo ezenziwayo phansi komanyano wePollard.
Ukuthi abantu bayikhulumela kuPollard kuyahlupha ngoba iPollard yinto ekahulumende or yinto yeZANU-PF. Inkinga yeZimbabwe ukuthi ilegitimacy yeZANU-PF ilegitimacy kaMnangagwa yona yiyo ehluphayo ngoba ama-elections abona nje ukuthi ikhodi yasinikezela elinye inani, iZEC yasinikezela elinye inani yokuthi uMnangagwa uwine ngamavoti amangaki. So akula muntu okwaziyo ukuthi uMnangagwa wena ngamavoti amangaki isiqali lapho. And enye inkinga ebakhona ukuthi ukukhuluma leZANU-PF, iZANU-PF ngubani or iZANU-PF yini, liqembu elinjani, sibunjwe sinjani? Ngoba into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi ibutho iZimbabwe National Army ivevile invested kupolitiki zeZimbabwe kwezombangazo. So nxa kukhulunywa sokumele kukhulunywe lama-members awe-opposition, kukhulunywe lama-civic organization, kukhulunywe lama-church ngoba ama-church aqakathekile kwezombangazo zeZimbabwe. Bese kukhulunywa labebutho ngaphandle nxa zingathi iZANU-PF lebutho yinto eyi-one. Yebo, singavuma. So inkinga yeZimbabwe sabona ukuthi inkinga enkulu ukuthi akukho lulu ukuthi sikhombe ukuthi ngubani lobani lobani okumele banze, so okumele kukhulunywe lapho ukuthi ubani lobani abangasinikeza ama-solutions kwinkinga lezi esinazo. So amaqulo okumele kukhulunywe lawo khanya maningi eZimbabwe. Asoze kube ngumsebenzi olula lo. Okusho ukuthi kumele ukuthi abe-South Africa labo bazi ukuthi lapho bangena khona or nxa sebengenele eZimbabwe bazoqala ngaphi, bagcine ngaphi, bazofaka ubani, bakhiphe ubani, konke lokhu kumele kulukhuze, kumele kukhanye and kumele bakwazi into abayenzayo.
Ngokubona kwakho Mpofu, lungalungisiswa njani udaba leZimbabwe?
Inkinga yeZimbabwe, i-solution mina ngokubona kwami kumele sibe le-transitional authority or ANGNU. But iGNU engase yama-political parties yodwa ngoba kumele sifake labantu abaqakathekileyo kuma-positions aqakathekileyo kuhulumeni. Not abantu sibafake ukuthi ngoba baphuma ku-political party lelale. Kumele sibe labantu abalolwazi, ama-technocrats angekho affiliated lama-political parties ukuze ezoncedisa ku-transitional authority lapha. Ngoba indlela okuyiyo khona singayenza iGNU eyama-political parties kuphela. Sizaba lezinkinga ezifanayo esaba lazo ne-GNU ye-MDC leZANU-PF.